le mthethandaba elikhulu ele-constitutional court liphe isinqumo esigqibayo esingathi yikungazwisani kade kukhona mayelana lempumela yokhetho. Ngakho-ke thina njengabantu abantwana bezimbabwe abalandela umthetho akathi sihlala sikhuluma ngayo i-constitutionalism, nxa idala elikhulu njengaleli selenze isinqumo esinjengelani esicacileyo kudlulonke, nomkhokheli bethu kubone kufanele kubana kutshengise kubana hatshi ukhetho yinto ebuya idlula, kodwa ukwakha ilizwe yinto okungathiwa khona umsebenzi okumele siwenze ngokubambisana, njalo kuqhubeka kwenzela ukuthi impilo zabantu zithole isixazululo. Ngakho lokho-ke asiyonto esingabotshelelwa kwezamabandla ombangazwe kumbe ekukholelweni ukuthi ubani nguye kumele akhokhele. Nxa umthetho selubuyile baphumisa impumelelo oluyiphumeleleyo oluyiphumisileyo, kwaba nensolo ezisolwayo zakhangelisiswa ngumthetho omkhulu oyi-constitutional court, bekungasekho okunye ngaphandle kokuthi-ke abantwana bezimbabwe bahlanganisa amakhanda bazame ukubana ilizwe liqhubekele phambili.
Lokhu kungabe kusitho ukuthi sizalibona njalo kweminye imikhosi kumbe lisebenzelana lebandla le-ZANU-P F kumbe hhayi bekuyikuhamba nje emkhosini wokumgcoba?
Ukuhamba emkhosini wokugcotshwa kukamongameli welizwe akufanani ngitsho lokuhamba emkhosini esingathi ngumbuthano wephathi kumbe i-Congress ye-ZANU-P F. Besingayanga ku-Congress ye-ZANU-P F kumbe umbuthano we-ZANU-P F, besiye embuthanweni welizwe leZimbabwe. Ngakho-ke wehlukile kakhulu, yinto ebuyileyo ehlanganisa abantwana beZimbabwe. Layo yonke nje eminye imbuthano ehlanganisa abantwana beZimbabwe sekungaba khona ukuthi badlaliye khona, kodwa lokhu bekuqakathekile ngoba bekusiza kuhlose ukubana sivule singathi ngolunye unyawo, sithathe olunye unyawo njengelizwe ukuthi lithengisele ukubana umkhokheli wethu ukuthi hhayi bantwana beZimbabwe ukhetho selubuyile selihlulwe, kodwa okwathi isizwe sikwenza sikubambisana siqhubeka siya phambili. Khumbula ukubana ubabuthwa ngayo ngokwakhe umkhokheli bandla le-Movement for Democratic Change, labona laba kade abaseleyo abanye bakhona kade bambe ngiphathekile kulolu ukhetho oluyedlulileyo, bahamba-ke esagcotshwa-ke uNangagwa ngomva kokubana engene ngokungena okwaba lokuncedisana kwabantu lo lebutho lonke umuntu. Kodwa-ke ngaleso sikhathi thina besingakafuthiseki ukubana ukuphatha kukabaNangagwa eqedisa esingathi isandla likababa umgabe kwakumele phathe ngalo, sasingakasuthiseki ukubana yebo kambe singathi lokho kwenziwe ngokusemthethweni ngokugcweleyo 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 noma nje kwakule parliament phakathi, kodwa sasingasuthiseki. Kodwa-ke sesibona-ke ngasethi ukubana hhayi ukhetho lubuyile lwadlula, kukhanya izinto hhayi zihambe ngendlela noma ingasozithuthise wonke umuntu noma lathi ingasithuthisanga ngendlela yokuthi efaneleyo, kodwa sikubona ukubana kuyasinika ithuba njengamaZimbabweans yokubana siqhubekele phambili ngokwakhe ilizwe. Labo abazahlala bekhuluma ukuthi yebo kungaba sekuyikuthengisa, kungaba sekuyikuthini, okunye mhlawumbe kuyabe kuvimba nje ukubana ubukhokheli babo kuliphi izinga, bebekhangelela ukubana yonke nje impumela iphume ikhona, nxa ingasakhombanga kona sokumele kuthele inhlabathi kuyo yonke into eyenzakalayo. Kodwa thina sikubheke ngelinye ilihle ukubana hhayi umsebenzi woku lamula ukubana ngubani okumele akhokhele ilizwe wenziwa ngabantwana beZimbabwe ku-election. Ngakho nxa sebekwenzile lokho kwaba nensolo ezisolwayo zahanjiswa ngokusemthethweni, zakhangelwa, zaphiwa ithuba lazo, akukho okunye okungamele kwenziwe ngaphandle kokuthi abantwana beZimbabwe kuqale badonsele phambili ilizwe labo liqhubekele phambili.
Liyibona njani ikusasa yeZimbabwe ngaphansi kombuso kamongameli Mnangagwa? Libona kungcono yini ukuthembisa kulakuqala kungumongameli Mgabe?
Esingakutsho kathesi ngesikukhangele kathesi yikuthi ubukhokheli bukamnumzana uMnangagwa wehlukile kulo bukaMgabe. Yebo kambe akukabi lo mehluko omkhulu kwezomkhonomi lapho okuyikho indaba etshisa khona, okungathi khona nxa ukhangele vini kumkhankaso wethu thina besikhuluma kakhulu ngokubana ukuguqula ezomkhonomi yikho okuzakuba yinsika yokuguqula ilizwe leZimbabwe. Ngakho-ke asikaboni okukhulu kwezomkhonomi, kodwa lebo ilibonile ukubana ukhetho belulokuthula okwehlukileyo kakhulu kwedlula lokho kade kusenzeka ngesikhathi kusamusuumdaba. Lokukhuluma lokho lokho akade kwenza kujayelekanga eminyakeni yonke nxa kunokhetho ubaba uMgabe besilwa nomuntu wonke alwe nabamhlophe alwe nalaba kuthethiswane nje ngokhetho, kodwa-ke asizange sikubone kakhulu khonoko. Ngakho-ke umuntu uyaya ephenduka, sithembele ukubana thina siyiphathi nje vele ehlala ikholelwa ebuseni bomuntu kuba nomuntu wonke ngaphakathi kwakhe kukhona okuthile okungasebenzi kahle izinto zibe ngcono. Asithabelanga kakhulu kubana sithi esikhangeleyo kodwa asizanga njalo siba mvale namathuba ngoba siyabona ukuthi ngomuntu umuntu ongasuyelo okade khona kungasa enzeka nje ayenze lokho okungakhangelanga abaningi noma nje ingemuva yakhona itshengisela ibandla lezaliphezulu nangokwalo. Utshintsho lwakhona alizange lubuye ngendlela abantu abafisa ngayo.
Ikusasa ibandla lakho-ke kuyini elikwenzayo kathesi lokubona ukuthi lithola amavoti amaningi kulalokho elikwenzileyo kukhetho oledluleyo?
Ibandla-ke okwakathesi belisathathe ikhefu kwezinye iy'ndawo njalo lizama nje ukubana lizihlolisise imiqondo ukubana linanzelele ukubana kuyini okungenziwanga kuhle, kuyini okwakungenziwa ngcono. Lizama ukubana ke esingathi khona ikubuyela-ke lapho okuplasa khona izinto ku-drawing board ukubana sikhangelisise ukubana kuyini esingakwenza ukuze sidaye usekelo oluzwayo ngeminyaka ezayo. Kodwa lizabakwazi belithiwami i-politics okunye kwakhona kuzavuleka ngokuhamba kwethu, kodwa sikhangelele ukubana siya phambili sizakuba losekelo olukhulu kakhulu ngoba lokhu esikutholileyo ngesikhathi esifitshane esikwanise ngakho ukugaya usekelo lathi kube ngumsebenzi omkhulu kakhulu okutshengisela ukuthi ikusasa lethu njengebandla elihle kakhulu.